Ngithathe leli thuba ke lokubonga omunye wami uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 ngwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Wala mugela ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endikasisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka amabond engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile.
Umkhokheli we-MDCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelela ukuthi sikhulume labantu nengatsha eziningi ezijiyeneyo, iingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amatshethi, iingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma la maso angehlisa ubuyanga elizweni. LeZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda bathi bengagqiba izifundo bengasaphindeli ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli wabandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ube lomhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe lamhlanje becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni njalo besola imizamo kahulumende yokuletha uhlelo lwama-bond notes ngendlela yokulungisa lolu hlupho. I-MDCT ithi uhlelo lolu liqinga lebandla leZANU PF lokuthi lithole imali yokuholisa izisebenzi zakhe ngoba engase ngala mali kodwa uhulumende uyakulandula lokho. Ukuze sizwe okuningi ukuphuma emhlanganeni weMDCT usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salele bandla uSenator Bhekilifa Sibanda obekulomhlangano.
Besikhangele lo mzamo wehulumende oliphutha okuzama ukuphendukisa iZimbabwe dollar through i-backdoor ngokuprinta thina esiwabiza sithi ngama-bond bearers checks. Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endikasisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka ama-bond coins engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile ukuba lama-dollar emelika aneleyo. Njalo asicasisele ukuthi ama-adjustisele abantu ukuthi amadola emelika ayengaphi njengabe esehla ngomnyaka ngomnyaka. Sibone ngani uhulumende kufuze aphumele egcekeni ukuthi ukugijimisa umkhonomo waleli lizwe sokumehlule esebenzisa i-multi-currency approach, lokho esithi yizimali zamazwe achiyeneyo.
Yena usibalukhulu webhanga le-RBZ uthi yena isinqumo lesi sokusebenzisa ama-bond notes ayisiso sinqumo esiphathelane lezombusazwe.
Ungabuyela emuva a few years kuva kubo 2008-2009 iqiniso kazanga liphume kulowa ngugovernor we-Reserve Bank ngaleso sikhathi ngoba amatomu ayedonswa ngemuva kwakhe yena engusomlomo kahulumende. Yikho asilaso isizathu soku chemba imbiko esiyibona ikhulunywa ngosomlomo kahulumende. It's not a problem of cash, it's a problem ye-economy le esifesane la.
Isinqumo elisithetheyo yisiphi?
Sithethe izinqumo, and izinqumo lezo abantu beZimbabwe bazazibona sesenzakala. Singeke sivele siyikhulumele emasekeni.
Lona uhlupho lokusilela kwemali solunjani elizweni?
Ngingaphuma koBulawayo ngisiye ekhaya okuyi 138 kilometers away ngidrive imota. Inhlanhla kuyikuthi ifuel bengilayo kodwa ngiphume ngiphethe $4 esikhwameni sami. So ngikupha umbono lowo ukuthi ubone ukuthi ukukhuluma ngesimo semali esinzima.
Lo ke ngusenator wethu Matabeleland South uMnumzana Bhekilifa Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamasu angehlisa ubuyanga elizweni. Emhlanganweni wakobulawayo lamhlanje uZulu bekhala ngokuthi akalasekelo alutholayo olweneleyo olusuka kuhulumende enhlelweni zonke zentuthuko zelizwe. Unompumelelo moyo sibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sogatsha lwezemali uMnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luzadonsa inyanga njalo bakhangelele ukuya endaweni ezimbalwa ezigoqela eNkayi, Mzingwane lezinye.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelele ukuthi sikhulume labantu lengatsha eziningi ezijiyeneyo, ingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amathethi, ingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uqhubeke ethi uhulumende uzaphuma njalo ijumo lokudinga amasu kuhlelo oluzadonsa okweminyaka emibili.
Esikhangelele ukuthi lolu hlelo luzakwenziwa okweminyaka emibili esingathi khona yi-second phase yokuqeda ubuyanga. Luyabe lukhangelele ukubana luhambelane le esingathi khona yi-country's blueprint, silubambane izimu asset.
Unkosikazi Judith Ncube osebenza nenhlanganiso zabomama kukhansili yakobulawayo ubeke ukuba indleko kunye lemithetho ekhona iyancindezela ukuthuthuka kwabo.
Nxa engathunga kumele nxa kuyikuthi ibhasikiti zakhe ziyaphuma ngaphandle kwelizwe uyathengisa, akumelanga impahla lezo ziphume zingenziwanga i-fumigation, i-pest control. Ngenye indlela ibhasikiti liyaliphetha isidura bese bebuyela njalo ebuyangeni, kanti babe bele nhlelo ezinhle ezokuthi bengabi ngabayanga.
Unkosikazi Jenny Williams okhokhela inhlanganiso yeHoza yena uthi ubuyanga bubhahile eZimbabwe njalo ukusweleka kwemali yikho lakho okwengezelela ubuyanga.
I-poverty isikhona eZimbabwe, imumethe nge-government engathandi bantu, engalani lo bantu. Naye sebeza letha u-bond note kutsho ukuthi sebe-give up ngabantu kabasela thando. And naye ngikhangela i-poverty, ngikhangela the face of a woman eZimbabwe. Iyakhala sibe.
Umlimisi wohlangothi lwe-RX, uMnumzana Davidson Masendeke, uthi indlala isidale ubuyanga ezweni ngoba abalimi abalamali yokuthenga okokulimisa.
Sibona ngani imbangela yalokhu ukuthi isivuno sihlala sisehla ngaso sonke isikhathi? Imbangela zakho lokho ziningi kakhulu, okuhlanganisa ukuthi abasenelisi abantu ukuthenga imfanelo zokuthi balime, imvundiso, inhlanyelo eziqondileyo lezokulimisa, izinto zokulimisa konke kakusekho khonoko, kutho ukuthi abantu sebelima indawo ezincane njalo bezuza isivuno esiphansi.
Okugcizelelwe ingcwethi yezenotho kobulawayo uMnumzana Buckler Thembo ethi uhulumende udlalisa imali enika ugatsha lwezomvikela encitsha olwezokulima.
Inkinga esilayenze eZimbabwe asinswelo zemali, kodwa inswelo ezikhona yikuthi imali evele ikhona khonapho kulokho kuthiwa yibhajethi, eningi yakhona iya endaweni lapho engamelanga iye khona. Sithola imali sihambise esibuthweni lokho kuthiwa ku-Ministry of Defence, sihambise inye ku-Office of the President, kodwa ukuthi imali iye kubo-Ministry of Agriculture labo-Ministry of Mining kwezenjiwayo lokulapho esilima khona. Yikho khonokho sokudalele esingathi yi-poverty elizweni lethu eZimbabwe.
UZulu wakobulawayo ubikele uhulumende imicijo embalwa emayelana nezifiso zakhe kwezempilakahle, ezokulima, ezokuguquka komkhathi, isisekelo sombuso, abasakhulayo, ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana, okwezindlu lokunye. laloba befeze izifiso zabo abantu bathi bazakhola uhulumende esephenduka ezobika ukuba yiziphi inhlelo azazenza ekwehliseni ubuyanga. Ubulawayo lokhe ebhekane lokusilela kwemali emabhanga. Inani lamabhanga akobulawayo alokhe elendwendwe zabantu abalinde ukuthatha imali zabo abazigcinisileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. LeZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda bathi bengagqiba izifundo bahle basebenze khona bengasaphindeli ekhaya okuyinto ingcwethi ezithi ibisela muva intuthuko yelizwe. Abasakhulayo bathi kunzima ukubana bahlale eZimbabwe ngoba imisebenzi kayitholakali ikanti ke njalo umnotho uqhubeka ubhidlika. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umunye wabasakhulayo ofunda eCoventry University kweleBilitane uKimberly Bebe.
Uhulumende wathi ecampaigna iZanu PF yakupromisa abasha ukuthi bazayenza bazasivulela imisebenzi eyi-1 million. Kodwa manje ungakhangela imisebenzi akula, i-unemployment rate is very high. So yikho okubangela ama push factors okwenza ukuthi amayouth bebaleke ekhaya eZimbabwe beye kwamanye amazwe besiyazama ukudinga imisebenzi lemfundo, ngoba amayouth ngokubona kwami abasela hope in Zimbabwe ngendlela into ezime ngakhona. Ungakhangela i-government ayikhathi, ungakhangela even uma umuntu efundile efuna ukuba ngu-teacher kunzima ukuze ungene ukuthi ube ngu-teacher. Le mthetho le efakwa nguminister omutsha uDokora ukuthi o-teacher sokumele betshonela ngalonke esikolo, and imithetho yangkhona isi-repressive to o-teacher. So abantu vele abahawukeli impilo yeZimbabwe sikhuluma kunje.
Alubana abasakhulayo beZimbabwe abakwamanye amazwe bayabuyela eZimbabwe bayesebenza khona nxa bethe baqeda izifundo zabo, alubana umnotho uthuthuke kanganani eZimbabwe ngokubona kwabo?
Mina ngibona ingani alubu umnotho uthuthukile ngoba nxa ilizwe lile manpower, ilizwe lile expertise kungaba ngcono. Usakhumbula ngesikhathi lesiyana kulo mhulumeni ohlangeneyo kule Government of National Unity, abantu basebele hope sebephenduka ekhaya sebezozama ukwenza ama-project. Sabona kakhulu abantu ababehlele isikhathi eside diaspora sebezozama ukudinga imisebenzi kumakhampani, abanye bayithola sibili.
Unkosazana Kimberly Bebe ngofunda eCoventry University kweleBilitane. Ababona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission bathi bazimisele ukusebenzisa indlela zokulezinsuku ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eye-biometric voter registration nxa imali ingatholakala, njengoba kulendleko engaba yizigidi ezidlula amashumi amahlanu amadola $55 million ukulungiselela ukhetho luka-2018. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau emhlanganweni wokubonisana phezu kwendlela ilizwe elingazilandela ekuqhutshweni kokhetho owenzelwe ewoteleni yeCrown Plaza eHarare.
Government will have to fund this because remember we are funded from treasury, and if there is any assistance
uhulumende kuzamele kube nguye odinga leyo mali yokuqhuba lomsebenzi, njengoba kuvele kungumsebenzi wakhe wokutholisa leyo mali ivelela kusikhwama sakhe. Nxa kuza kuba losizo oluzayo luvelela kwezinye inhlanganiso eziphathisayo, kuza kuba yikho lokho usizo lomthwalo wokwenza ibe khona leyo mali kumele kube ngokahulumende, njalo sikhangelele asize ngaleyo mali. Aseqalile amalungiselelo sivele sihlezi siwenza sikhathi sonke. Okwamanje sifuna ukulungiselela ukhetho luka 2018 kwezokulotshwa kwamagama alabo abalelungelo lokuvota.
Umgcini sihlalo ebandleni le People's Democratic Party unkosikazi Lucia Matibenga uthe bebandla lakhe sekuzamele baqale bayihluzisise lindaba anduba batsho ukuba bona bakhetha uphi umhlobo wokubhalisa.
Ukurejistwa kwemitshina lokho kuthiwa yi-biometric sibona ngasathi kuyasisiza njengebandla. Sikufaka sikuqondisana le manual registration. I-manual hayi, lathi sesiyibonile ubunzima bayo asiyifuni. Kodwa siqonde lokho kwamagetsi abathi i-biometric. I-biometric yakhona layo ile ndlela esingu-3. Kubalulekile lakho ukuthi sihluzisise through ama-consultations anjengalawa ukuthi sibonisane ukuthi indlela zamagetsi zona lezo yiphi engaba ngcono ukudlula enye.
Ukuthatha uhlangothi kwalabo abayabe bebhalisa abantu nge-biometric voter registration ukwethuselwa kanye lokwesaba okusebantwini kulakho ukuphazamisa lomsebenzi ngaphandle kokuba uZulu atholiswe imfundiso ngaphambilini, kutsho unkosikazi Matibenga.
Siyabe silokhe sisesabela futhi ukuthi njengoba kule polarization elizweni lethu kulokwethuselana lokwesaba mayelana ngezinto zokhetho, siyathandaza kuNkulunkulu ukuthi indlela lezi ezamagetsi zingaze zasetyenziswa ukwethusela abantu. Ngeke saba silokhu sikhuluma okwakhithe ekhaya emagusini, siyahle siqonde emagetsini njengoba kumele siqonde emagetsini.
Selokhu ilizwe lathola uzibuse bekusetshenziswa indlela yinye ukuqhuba ukhetho yokuloba amagama abalelungelo lokuvota kugwalo lwe-voters roll. Ingcwethi kwezombusazwe zithi sekumele kulandelwe indlela eza kulezi nsuku ukuphathisa ukuthi kungaze kwaba lokukhonona ngempumela yokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa usihlelo lo-Studio 7 live talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM laweshortwave 12080 laku-15775 kilohertz. Lamhlanje ku-live talk kuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo abathi bangayafunda emazweni bangagqiba izifundo zabo khona ngale kabaphindeli ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Sokuqhamuke ufuthelana okukhulu phakathi kwabaculi ababili uMoki Ncube oweMokis Connection loThemba Boyoyo Mathe. Ngemva kwemibiko ephume ephepheni le The Chronicle namhla, uThemba isithi useyisiphofu nje ngoba eloywe nguMoki. UThemba ubelilunga lebhendi kaMoki bengikehlukani ngomnyaka ka-2013 wasephuma wayasungula elakhe iqembo. Iphephandaba le The Chronicle lithi ikhulume loThemba walazisa ukuthi wahamba kubosiyazi labaprofita ngokugula kwakhe. Bamtshela ukubana uloyiwe nguMoki. Kodwa uMoki uthukuthele ngamazwi la njalo uthi uThemba uyamsukela.
Yeyi, tukamile impela le daba lolo lubusungu kimi ngoba kuthe ngesonto ngafonelwa ngabe iChronicle bengibuza ngakho lokho ukuthi ngiyala lempahla zomfana ufana ukuthi yime ngamloyayo. Yiko kwangimangaza vele ngamangala ukuthi khona la kathesi lokho ngimangele. Mase ngisizwa kuthiwa kuphuma ephepheni ngiyamangala ukuthi maye khuluma ngodaba lololo lokuloya uyakwazi ukuthi inkalakatha yecala elinzima labo bechronically kambe maye bekupublisher kabakwazi ukuthi ikuqhabanisa abantu emthethweni kulicala elikhulu lelo.
Nxa bebika bona abe chronicle bathi uThemba wabatshela ukuthi wahamba waya kubosiyazi waya lesontweni bamtshela ukubana nguwe owamloyayo.
Yayi yena maye kutsho khonoko yikho lami engikulindileyo ngizathi ma ngabamba lelo phepha ngikutsho ngoba kuthe kunjalo ngibe ngimfonele nje izolo mande ngikhulumisana laye ukuthi kati ngizwa bechronically befola bethu tenya kuloya waphika wemba phansi.
Khona lalwa yini kwehlukaneni kwena?
Kufana lokhu angizange ngilwe laye abaningi ama-supporters bayazi sasuka lapha 2013 saye South sibiziwe safika sachaya sibizo zama-shows about 6 sathi sesibuya wakhanya sengumuntu ongasabambeki kanti sesiponswe ngomunye umuntu ewayekhezi. Yikho-ke ayi lami ngamthiya kanjalo sabuya labafana kwaba yikhonoko vele wayethiya impahla zakhe lonke zikhona lakathesi. So bengicela bonke ama-supporters abafuna ukuzwa ngalolu daba mina bengamfunela bengithole kunamba eyezimbabwe u-0775849464 ekugcineni.
Umnumzana Moki Ncube ngumculi olodumo. Siphinde saxoxa loThemba yena othi yebo ukhulumisane lephephandaba leli eleThe Chronicle ngokugula kwakhe lokwehlukana le Moki's Connection, kodwa uthi kazange alikhiphe elokuthi uloyoye ngumoki.
Hayi njalo kwakwazi lokho nabenze bethu bakubone kuphepha.
Awuzange ukhulume laba beChronicle?
Labo ngaphonga ukuthi hayi bona ngaphonga ukuthi ngokwesintu abalandeli bona bathi bona sebesithi ngithe
bayakusukela bephephandaba leli Themba ngoba bathi wena watsho ukubana wahamba kubosiyazi la kubaprofita bakutshela ukubana awusaboni nje uloya ngumoke.
Hayi lokho angikushongo.
Bona beChronicle usuke wakhulumisana labo yini ngalolu daba?
Ya sike sakhulumisana ngalo.
Batheni?
Bekubuza ngokugula kwami khonoka kethi.
Ngitsho udaba soluphumile phela. Ubabuza ukuthi kanti la ngiqambela amanga nxa kuyikuthi bayakuqambela ngempela.
Nami nje namhlanje ngifike ngitshela bengitshela ngephepha ukuthi anti kathesha kuneshabo angikwanisi ukuthi ngibale iphepha. Sengizela kube ngitshela abanye khona phana ezitolo namhlanje.
Uthe usuzwile-ke ngendaba le awukubonanga kuqakathekile yini ukuthi ubatshayele ucingo bona beChronicle ubabuze ukuthi kanti likuthatha ngaphi lokho?
Ukuthi ethenya khona esikenelayo khonapha kaninazama baplani ukuthi kumbe kusasa ngeyikade ngeChronicle yize ukuthi athi kuhamba kanjani.
Umnumzana Themba Boyoyomathe umculi obekhuluma lo ntungameli Nkomo weStudio 7 esePlumtree.
When we bow, silale ma. When we bow, silale ma. When we bow, silale ma.
Uhlelo lwamasiko lenhlela kahle yabantu lamhlanje sihlaziya udaba lwemichado esivuka mpunzana idilika abantu besanda kuchada. Kambe kubangelwa yini konke lokhu? Minengi imichado idilikayo kulezi nsuku eZimbabwe. Abanye bethi kubangelwa yikugilelana imikhuba, kube labanye abathi njalo akusela madombo alohlonzi elizweni. Ake sizweke uNkosazana Stars Mathe Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Kwasekuhlupha kakhulu emendweni Dube loMkandla. Mina ngokubona kwami luhlobo lokwenda osolukhona ukwenda kwakhona osokwasala ibizo kodwa kungayisiso simo sokwenda. Kati abantu bangakhulumisana emgwaqweni basomisane besiyalala bendawonye bavuke sebesiphi sebethathene. Omunye ngosesithi mkati wangu, omunye sesithi murume wangu. Kambe yebo yikwenda yini khonoko kambe ungafika ngaphi?
Bawo mkati, sokunjalo kanti?
Kunjalo kakhulu indaba phela la isukele emendweni. Omendo ungaba yisihloti. Okuthithi yona sona isisekelo sakhona kasikho. Uyathi Mathebe bahlangana emgwaqweni emabhasini iviki zibe mbili zibe ntathu labazali abaziwa nezihlobo kazaziwa ngobana sebefundile mhlawumbe bebona thina yithi esingasafundanga. Isisekelo kasikho sokuthi bafundane
abantu abasafundani Dube angisho ukufundana kuphela. Abantu kabasekelwanga njengomkandle sitho. Uthando kwakuthande abasekeli obabakazi obabomncane kuze kuyefika ebazalini. Yikho bekusiba le dombo phela elikhulumela laba babili nxa bethe bakhubana. Nxa kuthe omunye wangazwisisi omunye sesiya kudombo lakhe. Kambe okwabo lokho sokuqalisele kujayiveni ngemva kokujayiva sokulelwe ebuseni sokungubaba lomama. Idombo liyabe lifike nini, liyabe lidingwe nini, ubabakazi uyabe bikelwe nini, etshelwe nini. Akusela mendo lapha obinto lokhu mani yazi kangikwazi ukuthi singakubuyelela emuva siphini.
Into okuhluphayo ukuthi phela abantu abasadinga amadombo sebephonga ukuthi ifolokohlo nje chaya uhle uqedise kwalapha mkandla.
Ye abantu laba sebezimele bodwa sebakhulana yona le into yokuthi bona uyalinganwa kumele umuntu enza kufuna ngathi kuka lezi khadi zempilo lemithetho efakwa emazweni athini ikakhulu yona le lakithi. Thina kithi umntu ngumntwana ezangena egodini. Kodwa umthetho welizwe umntaba leminyaka engu-18 usengazenzela ukufunayo njalo wena mzali ungazayo umlawuli. Ngokunye kwakhona khona lokhu le mishina lesetshenziswayo abantu sebasuka beqa ibanga lokuntu bangena kwezinye izinto ezingaqedaleyo. Liqinisa ukuthi uswelakala kwabakhona umbe amadombo yiko okunye okubangela ukuthi izinto lezi zitsheke ngale ndlela.
Kodwa angatholakala kangaphi amadombo njengoba abantu sebehlala emadolobheni baba Mkandla?
Hayi, kade edolobheni anti bakhona lathi singenje sibadala singaka sihlele emadolobheni kodwa sisalibambile oludala. Yebo kuhlala emadolobheni lako kulwenkinga zakho zokuthi kuyahlala kuyizizwe lezizwana ezijeniyo ezenzibelele ezijeniyo kodwa eqinisweni lasemadolobheni ngobana kuhlala abantu bakhona abantu abadala abathunywayo bengamadombo siyakubona imihla lamalanga. Ayisibo bonke abahlala emadolobheni asebalahlekelwa amasiko la ibuntu babo. Hayi ngokuyilutshwane nje okwenza ukuthi abantu balahle kodwa hayi bona abantu bakhona.
Lapha-ke sizwe unkosazana Stars Thebe Mathi olwela ilungelo labesifazane lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko yesintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silavechugi, Pakeza Wokako, Abayebekeza Ramanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kalue Sisibasa Rhodesia, Unziaman Tibere, Ea Kupabam Shabesis Veni, Zapuluke Linkabeza Situnga, Buluke Lendo Teota, Elikoa Lichum Lamajota, Ich Velim Tope, Ela Kisi Jere, Washalim Kumbazana, Weno Mbum Koti, Wanga Ushalam, Of Limpunda, Wasineli Zikau, Patuchumbino Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elomineo, Unang Nanga.
Ukuziphetha indaba zethu zalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi kunje nje nanze ezinye ebezisilazo. Umkhokeli we-MTCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni. Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamasu angehlisa ubuyanga elizweni. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo ole-Live Talk olwabatsha ole-The Connection luyeza khona manje.